Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mfumfu 2023 ngu Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabafazi 50,000 abazithekele. Kusithi ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwabo. Nxa sikhangela indaba yempi le besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Ukubhomba okwenze abebutho le-Israel emlindini yabebutho le-Hamas sokusitsho ukubana lindawo kayisafinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana.
Ezigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi singathi sanitation, okungaba lomthelela omkhulu kakhulu okumemetheka omkhuhlane nga kungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesifudo.
Inkokheli yezakamizi zesiqintini seWange esigabeni seMatabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala kwemikhuhlane yesifudo enjengecholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Svanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iziphathamandla zebutho lakwele Israel zazise namhlanje ukubana indizamthinyana zazo zebutho ziphosele amabhomba emilindini ecatshe abeqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine kanye lezindlu ezakhelwe ebhalweni zabesiPalestina ezingenyakatho yesiqinti seGaza. Abebutho lakwele Israel bathi bathethelele nyathelo ngoba befuna baphange unqoba abeHamas abayibo ababaqalayo ngoba phosela ngokubahlasela abakwenzileyo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu sokusitsho kubana ilindawo eyeGaza kayisafinyelelwa lula luncedo lokudla lemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxelolwela amalungelo abesifazane wasebenza lenhlanganiso zabesifazana ezimbalwa zaseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika engumqondisi wenhlanganiso ayibombayo eAfrika Kiburi unkosazana Nozipho Zipho Moyo.
Ngase sikhangela indaba ye-humanitarian aid ukuthi into le isizimba ukuthi ifike ebantwini kulusizi kakhulu ngoba kutho ukuthi omama labantwana bazabe sebehlupheka okudlulise esilekayo. Okwamanje nxa sikhangela amaphephandaba bathi kulabafazi 50,000 abazithekele and 5,500 kumelele ngale babeletha ngaleyo nyanga. Kusitho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwabo. So nxa sikhangela indaba yempi le besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Kodwa ke uhlupho yikuthi abe-Israel bathi bona bangavumela ukuthi usizo lokudla lempahla lemithi ufike ebantwini, abe-Hamas bacatshe ngabantu.
Lokho ukuthi Hamas izacasha ngabantu isizwe selisikile sasondlela okumele bekuqhubeke ngakhona. Kumele bebeqakathekise ukuphila kwabo. Bathi sebebonile ukuthi abantu bathola isibhedlela, ukudla, ale ndawo zokucashisa amathane sebengacabanga ukuthi iHamas bengayilanda njani.
Bona abeHamas labo bacasha ngabantu, macebo bani ungawapha kwabeHamas nxa kuyukuthi ulakho ukuthi ufinyelele ukuthi ubacebise?
IHamas ingasatha ngabantu indi iba lokusatha nabantu okuqathekileyo yokuthi bonke abalwayo i-Israyeli be-Hamas beqakethise impilo zabantu. Omama abakhangelene lento leyo izandla zisuke zibe mfitshane ukuthi kuyini abangakwenza sokuphakathi kwe-Israyeli le-Hamas ukuthi bedale umumi yokuthi bephephe ngoba impi leyo yiyo ebahlukumezayo. Manje okuqakathekileyo ukuthi bobabili i-Hamas le-Israyeli behlale phansi bendawonye besho ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bethethise abesifazane. Inkulumo yethu iqakathekile ukuthi bobabili beselane umlomo beqexisane. Njalo nxa sebehlangana sebekhulumisana, inkulumo ayisikho yokuthi ngubani ophambanisileyo, kuqale njani, uzani uthe. Okuqakathekileyo ukuthi behlalisane nesimo abadalane naso okwamanje. Kuzani ukuthi bengathethisa njani omama nabantwana. Isimo abakhangelana naso nenkulumo ayibe ngokuthi besize njani abantu bengakaxoxisana nokuthi impilo engibani oyiqavileyo imelele kuhambe njani.
Lo-ke ngulela amalungelo abesifazane owasebenza le nhlanganiso ezimbalwa zabesifazane eseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika. Engumqondisi wenhlanganiso ayibumbayo e-Africa Kiburi, uNkosazana Nozipho Zipho Moyo. Sixoxe naye ecingweni eseGeorgia khona lapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledale laphezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokela ibutho lesizwe kungamelanga angene kwezombusazwe. Umnangagwa wethule lesi saziso namhlanje emhlanganweni omkhulu oweZANU-PF owenziwa minyaka yonke kanye ngomnyaka owenzelwa eGweru. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yiwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba ibutho kumele lisebenze lingeyamelanga cele kwezamabandla ezombusazwe.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela mampa wafuwe mbula.
Inkokheli yezakamizi zesiqintini sewange esigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala komkhuhlane wesihudo esekholera eqhubeka imemetheka elizweni lonke. Imbangela kuyikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lezambuzi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kunje izakhamizi zeWange zikhala omkhulu umkhosi zisithi sezihlalele evalweni ngesizathu sokuba imizi eminingi ayilazambuzi. Baqondisa isikhalazo sabo sesambuzi kuhulumende ngoba besithi egangeni akusahambeki akusela zihlahla zokucatsha ngemva kwazo njalo sebesesabela lezifuyo zabo ngoba imuli eziningi kazilandlela zokulondoloza ukuhlanzeka nxa zingelazambuzi. Ekhuluma embuthanweni wezakhamizi zaseWange, umnumzana Victor Ndlovu ongusabhuku wakomvuthu uthi ngokwesi linganiso ebhukwini lakhe mihlanu imizi elezambuzi phakathi kwengamachumi amathathu lanhlanu 35.
Owezambuzi kusiphatha buhlungu ngoba idoti igcwele ngemva kwezindlu. Iy'mpukane zibuya ledoti ekudleni zalesika izigiga jubileziya. So le mkhuhlane kayiphume emakhaya. Silabe sivalekele ikhorela leyichuti kule khorela iyasibamba ngenxa yokuthi asilazambuzi.
Ongukansela wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo laye ufakza ngalolu hlupho esithi kunje ngokubhaha komkhuhlane wesihudo sekholera iningi lisengozini njalo lezakhamizi kanye lezifuyo kazinathi manzi ahlanzekileyo ngoba izifula eziningi ezincelezelane lemizi le zamukela izikhukhula zengcekeza le.
Esigabeni esikuzo uyasilela izambuzi esingathi sanitation okungaba lomthelela omkhulu kakhulu okumemetheka komkhuhlane ngakungaqhamuka umkhuhlane umkhuhlane efana labo cholera umbe singathi umkhuhlane yesihudo.
Unkosikazi Elitha Dube naye oyakhele emangweni wematetsi laye ukhala ngohlupho olunye esithi lasegangeni akusahambeki ngokwenyanyeka.
Abanye bayagebha amagodi ngemva kwezindlu kodwa lokhu akuhlanzekanga ngoba inkukhu zibuya njalo ziphande. Impukani kuyesabeka ngitsho leziluhlaza emakhaya. Isicelo sethu ukuba aluba uhulumende uyaletha inhlelo zabanjengathi besakhele.
Uhlupho lokusilela kwezambuzi lekelelelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee 2022 Rural Livelihood Assessment Report lona elethula ukuba imizi engaba yisilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini 50% esabelweni seMathebeleland North kayila zambuzi. Bathi lokhu kubangelwa isimo sobumpofu bezakhamizi lezi ezibhekane labo. Bejisa lokhu bathi izakhamizi ezifika phose yamatshumi amane ekhulwini 36.3% esabelweni baphila lemikhuhlane engelaphekiyo njalo imizi eminingi ikhokhelwa ngabangasela amandla okusebenzela imuli abayizalukazi intandane kumbe omazakhela okuyikho okwenza intuthuko efana lokwakhiwa kwezambuzi ihlehliselwe emuva. Kodwa umnumzana iTyro Sikhe okhokhela inhlanganiso ebona ngezempilakahle kaZulu eye Community Working Group on Health uthi njengenhlanganiso abakubona ngomnyaka ka-2008 kulesihudo sekholera kuleli esabulala inkulungwane ezedlula ezi zinezabantu uhulumende kumele athathe amanyathelo.
We are now seeing an increased number, you know, of people that are now using the bush system, you know.
Kudala uhulumende webambisana lezinye inhlangothi ukusiza labo ukuba bakhe izambuzi njalo kwezinye izigaba osabhuku babekwenza kube ngumthetho ukuba ungakafaki isakhiwo uqale ngesambuzi. Kodwa siloku khathazeka ngoba liyaqhubeka lisanda inani labantu abasebenzisa iganga. Njalo lokhu sikubona kakhulu eMathebeleland North kodwa kwandisa ukumemetheka kwemikhuhlane efana lezihudo.
Ephendula kulokhu umqondisi kahulumende kusabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi bazama ukwethula inhlelo ezifana leze water, sanitation and hygiene ukwehlisa lokhu.
Uhulumende uya-encourage kakhulu ukuthi through kulama programs kuma rural district council ewash ukuthi kuyakhiwe ama toilet almost every how village or every umuzi kuyakhiwe ama black toilet ukuthi abantu bengayeli egangeni ngoba izulu kungalisina kuyageleza ukuthi kungene ezifuleni amanzi akhona aphinde bewanathe.
Umoyo uthi imali zama-devolution funds avela esikhwameni sikahulumende amakhanseli lawo kufuze angeze kizo bakhele abaswelayo izambuzi njalo uthi lokhu kuyindingeko ephuthumayo ngesimo sobhubhane lwekholera. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle isihudo lesi sesibulele abedlula ikhulu kusukela ngenyanga kaNhlolanja njalo salalisa phansi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000. Lomkhuhlane ubikwa usidla ubhedu ezabelweni zemaswingo laseManicaland. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Inani labasakhulayo abeZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo, i-mental health, libikwa liqonga okwethusayo, abanye babo bagcine sebezibulala. Iningi labatsha libikwa likhala ngokungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe kuyimbangela. Kubika uTobias Ncube Muzingwa oweStudio 7.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe kuhlangothi olubona ngezempilakahle olwe-World Health Organization luthi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika akhokhelayo ukuba lenani eliphezulu labasakhulayo abazibulalayo. Osakhulayo njalo ofunda e-University of Zimbabwe uMayebonge Mhlophe uthi kuningi osokwenza abasakhulayo becabange ukuzibulala kulezi nsuku.
As abantu abatsha, we're just a sad generation with happy pictures. Mentally, see weak. And then sometimes it's just ukuthi umuntu enalo uswelile endlini khona phansi nomuntu omdala angakhuluma lahlala phansi hayi mama kunje ngiyenze njani.
Omunye osakhulayo uBernard Mzaphi usola umumo womnotho kanye lokuswela uncedo emulini osokwenza impilakahle yengqondo zabasakhulayo ibe sengozini.
Ngicabanga umuntu omusha onjengami uyabukhangelela ukuthi ngawusuphakathi kwama-20s akho laphana uyayina eposition yokuthi ubese u-achieve izinto ezibalekayo ezimbalwa, and then uthi uzithola ustuck ngkhaya ebazalini awuprogressi empilweni, akulanto nje ehambayo.
Kodwa omunye umzali wakobulawayo, unkosikazi Virginia Magigwana, uthi izidakamizwa yizo esezicede abasakhulayo.
Inani labantu abazivulalayo liyakhwela ngoba nxa umuntu anganatha ama-drugs kumbe uyanatha kumbe uyabhema ebengasacabangi kuhle, angafikelwa luhlupho ubona kungcono azivulale. Njengomphakathi silo mlando sibili okufundisa ulusha ngengozi yokuthatha ama-drugs.
Okhokhela isibhedlela eselapha abagula ingqondo eseingutsheni kobulawayo uDokotela Nemache Mawere uthi sebebaningi okwamagama abasakhulayo abasesibhedlela lesi.
We have about 180 patients.
Thina sile mbheda efika 90 lapha isibhedlela, kodwa inani labantu abalapha selifika i-118. Njalo abaningi bakhona ngabesilisa abaleminyaka esuka ku-15 isiya ku-13. Abaningi abatholakala lapha balethwa indaba yezidakamizwa ezibalisa utshwala, imbanje, umtoriro nokunye okunjalo.
Olwela amalungelo abontanga njalo owake wamela iZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Federation of United Nations, umnumzana Makilio Mapumo, uthi izikolo lensonto zilomlando wokuqeda ukuzibulala okubangelwa yokuswelakala kwempila kahle yengqondo.
Sesithi family and then sesithi community konapho elihlala khona, then sesikhuluma ichurch, then sesikhuluma ngokwesikolo. Ama institutions lawa ngu-4 are critical because yizo indawo eziyabe zilabantwana bethu from Monday to Friday. But ama institutions onika asela sikhathi sonesi because umuntu wonke kathi siyabe edinga imali.
Omunye wabatsha okhokhela inhlanganiso enceda abasakhulayo abahlukumezekileyo emqondweni abangane platform, uZibusiso Mnandi, ulandisa okungenziwa ukuqeda udubo lwabasakhulayo abazibulalayo ngenxa yomkhuhlane wengqondo.
Kumele kube lentshutsho ekubanani kuyalungiswa izindawo ezingenza ukuthi abantu bakhululeke bakhulume, abantu bakhulumisane ngezinkinga abahlangana lazo. Lokubana kutshintshe phela indawo yokubana umuntu oyindoda kakhaya lezibhedlela zelizonezo ezikhayela impilo yethu, impilo kahle yengqondo, ukubana nazo ngabe ziyakhutshulwa nguhulumende ukubana zibe izindawo ezenza ukuthi labatsha bengayiboni njengendawo yokubana yindawo enzima yokufinyelela.
Ingcwethi kwezenhlalakahle yengqondo zithi uhulumende kumele aqakathekise ukunceda abalakho ukuhlukumezeka engqondweni, hatshi ukubathatha njengabantu abahlanyayo abafuna ukuvalelwa ezibhedlela ezingani zintolongo. Abe-WHO bathi kunkulungwane yabantu abayisilinganiso esifika ichumi lane ekhulwini bayazibulala ngomnyaka. Ikhomishini yebona ngezokuthula lokumanyana, Peace and Reconciliation Commission, layo ithi isabelo seMashonaland and Central yiso esasilabantu abaningi abazibulala nyakenye ababefika amachumi amahlanu lantathu 53 nxa kuqathaniswa lalabo abazibulala ngomnyaka ka-2021 ababefika amachumi amathathu lanhlanu. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke wathi singeneke esigabeni lapho esethulelwa uhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba seluphiwa nguChris Gande weStudio 7.
Lingadi tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo mama Africa usisithandi.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
I'm so happy that sengihlangane labantu engafunda labo kanye elozikheyi sidlala i-netball siyaklina ku-Gyros Cheery yithi ama-senior citizens manje Eva and ngicela mpela ukuthi esihlangane nje thina esaziyo ubulawayo ukuthi wayenjani and khumbula ukubana kwakungela tribalism lesikhona manje esenziwa zingane ezibebukisa ngobulawayo.
Ungasitshela ukuthi inhlanganiso oyikhokhelayo ijongeni ngamafitshane?
So leyo tribalism sivele nga ilethwe ihlanyelwe yilabo vele ababefuna yona leyo ukuthi iZimbabwe idabuke phakathi kube kuthiwa shona ndebe thina sikhule kungelashona kungelaba besingabantu nje sikhula anda futhi imithetho yabazali sikhule kule mithetho ekhaya kulokuhlonipha okunzima ukwazi ukuthi umuntu omdala mawumboni yabinyelela njalo uyayesaba khathesi ayisabusela mthetho ngoba sokubuye bona laba abantu bathi bazobusa kodwa bezodiliza. Hhayi, asiphakamenini Eva, mina lawe siyazi iqiniso sizele ngeRhodesia ye siyalazi iqiniso leli lamalokishi ethu lomphakathi wethu uthi kubunjani. So singavumi ukwenzelwa ngabantu. Ngiyala mina this time if I don't want to be a politician but I want us to work together to develop izindawo zethu siyakwazi ukuthi singenzani. So asiphakamenini senze thina amagrupu ngokwethu singenzelwa ngabanye abantu. Ukuhlala sisenzela ngabantu ababevela ngaphandle yikho sokubulele ubulawayo because they don't understand the concept engakababa uGyros Cheery and the correlation eyayilayo towards Arts and Crafts Center McDonald's ngale and the correlation between McDonald's le City Hall ukuthi kwakusenzakalani khona phana. They don't understand. Uba kuGyros Cheery uyazi ubehlale eSochangane waphiwa amaflat amaningi emafletini laphana ukuthi wathatha abangani baqhugeke kancane kodwa bakhona ukuzenzela izinto wabafaka laphana. Yikho kwafonywa oGyros Cheery Band oPaul Matabire ofanya na Dube yithi thina sasithola amakatara abo sibancedisa sisiya besiya practice eGyros Cheery bebehlala eSochangane lakhona lapha engubo yenje. Namhlanje indawo leyisivithikile ivithizwe yini? Ivithizwe ngabantu abangalalo uthando ngendawo avela abangakhulanga kuyo abalama-roots in those places. Thina sizalelwe empilo sizalelwanga etsholotsho kumbe ema-rural areas sizalelwe lapha empilo lemaklinika sakhulela khona lapho kobulawayo engubo yenja eSochangane kubotsongruvu Mzilikazi Makokoba kanjalo nje kusiya kubompopoma inkulumani yakhiwe manje.
Manje lizafeza njani injongo zenhlanganiso yenu?
Namhlanje ekhangelana isizwe khangelana abantwana badayisa imizimba akula msebenzi. Untshengu sebulela umuntu day and night abantu bapha ngengculazi into engabulaliyo lokubulala. Why? There's no equal opportunities. Why? Because the people that are manning those offices don't care about the umphakathi. They care about just getting money and going back to where they come from. Bayabuya lapho kubulawa bezosebenza bebuyele ezindaweni zabo.
Bona abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ziyemukela na inhlanganiso yenu?
Into ethiwa yipolitics ayisaziwa ukuthi kuyini. Uthi ma uvota usithi uvotela ulida ngani? Uzodeliver ini? Uya-understand ukuthi kufuze enzeni lowo leader at whatever level, whether is councillor, whether is MP, whether is president, whether is vice president, wenzakalani? Well, asonto engibhekileyo le or asonto esiyibhekileyo sesibheke ukuthi wena mphakathi ohamba usithi uyavota umuntu lo. Okay, let us look at ukuthi livote for how many years.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Qoqanani sihlangane sizobonisana ukuthi singalungisa njani impilo zethu sonke. Ngiyacela abantwa bethu bazukulu bethu phanini uMamthandi uGrandi ngizazibiza ngimi uGrandi weSochangane kunumber 40. We don't want any political power, we want to fix our communities. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungu
Mama Africa usithandi ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Ngilethemba lokuba likhwelisile ingxoxo enziwe nguChris Gandhi weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo, iqembu lengezi Platinum Stars linqobe ele Black Rhinos 3-0 emdlalweni we-semi-final yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup odlalelwe enkundleni yeBata namhlanje emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale kulomdlalo leminye.
Lokhu sokusitsho ukuba selidlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano lo wenkezo yeChibuku. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Chaminuka uveze ukudana kakhulu ngokunqotshwa kweqembu lakhe.
Size lapha sinethemba elokuba sizanqoba njalo silephupho elokumela ilizwe kuzwekazi leAfrika, kodwa akusabanga njalo. Siyabatshayela ihlombe abengezi ngoba bebebukhali phambi kwegezi.
Umqeqeshi weqembu lengezi Platinum Stars uthe kushiwa Chirawaki yena uthe ukunqoba kwabo ikwenza kaNkulunkulu.
I want to thank God.
Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngoba bekungekho lula sukusela kuhlandlala kuqala lo mncintiswano, kodwa senelise ukuphumelela hathi ngoba sihlakaniphile, kodwa ngenxa kaNkulunkulu osiphe amandla.
Elinye iqembu elizafinyelela kufinali lizabonakala kusasa ntambama ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweDynamos kanye leCape United enkundleni yeNational Sports Stadium. Ifinali yalo nyaka izaqhutshelwa enkundleni eBaobab mhla zintathu kunyanga kaMpalakazi, njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu, iqembu loye ngumgadli wamaqembu abalesayele Highlanders, iBulawayo City kanye leFC Platinum umkhokheli Dube elibizwa ngokuthi yiZebra Revolution liyabe lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngomnyaka ozayo ngemva kokuqeda lesendaweni yakuqala kusigaba seBulawayo Province Division 2. UDube uthi abafana bakhe bakufanele ukudlala kuDivision 1 ngoba basebenze gadalala.
Ya, abafana basebenze kakhulu lo nyaka ukuthi bangene kuDivision 1. Indlela basebenze ngayo kakhulu isithabise kakhulu, sisagcina isithembiso sethu sokuthi bengaziwinela ukungena Division 1, sabancedisa ukuthi badlale khona. Lokhu sikwenzela ngoba labafana sibele minyaka eminingi bebonke, so sebenza nzima kwabo. Siyancedisana labo ukuthi baye kuDivision 1 lapho abazathola khona amathuba amaningi ukuthi babonakale kumathimu naphezulu.
UDube wadlala kweli South Africa lapho adlalele khona iqembu leyamaZulu kanye laseMelika lapho adlalele khona iqembu leNew England Revolution. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singayehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasasivumeli ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke. Ukubhomba okwenze abebutho ele Israel emlindini yabebutho le Hamas sokusitsho ukubana lindawo kayiseyi kufinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Inkokheli yezakhamizi zesiqintini esewange esisesigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango kungesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima obukhulu bokusabalala kumomkhuhlane wesihudo esekholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defense Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledalela phezulu elezanu PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.